sizamele la ke ukuthi iphume leyo mali njengoba ukwazi ukuthi uhulumende wethu nguhulumende odlela esandleni akulanto ebambekayo ke ekhona in terms of ukuthi imali itholakale elizweni so ke ngalokho sesiphonga uthemba ukuthi leyo mali izaba khona njengoba umthetho lo kumbe ngithi iconstitution yokuthi isetshenziswe kanjani imali leyo isiphumile
ukhona emabhanga lizayifinyelela yini limali sikhangela ukuthi imali yasilela emabhanga iyasilela elizweni
Well emabhanga mbona ukuthi kungaba lohlupho ngoba ungakhohlwa ukuthi leyi asiyo mali edingeka ukuthi ube uthatha ke kumbe usiba le cash kodwa imali edingeka ukuthi ukwaniseke ukuthi kumbe uyabhala iRTGS kumbe uyabhala uyaswayipha kumbe wenza konke okufanele ukuthiwa yi-electronic money transaction. So ke ngaleyo ndlela ke mbona ngani hayi akungeke kube lohlupho ngoba uzabe uthenga izinto okufanele ukuthi zisebenze ku-constituency. Okusalayo nje ukuthi ke sokuyafuza ukuthi nxa ule ungala transport eyakho eqondane lawe kuyabe sokufanele ukuthi ke uthule lo ongaswayipha kumbe ongamenzela electronic transfer kumbe i-bank transfer kungakuthi kube le cash phakathi
indaba yama-allowances ke elilokhu lingakawabhadalwa limi ngaphi khonapho
Well lokho kufanele ukuthi uhulumende wethu ngawe uyayangeka kambe sure ukhona umuntu ongasebenza for 5 years lokhu engaphiwa imfanelo lezo azisebenzelayo nxa ngisitsho nje abantu bayamangala ukuthi kathi ama-MPs pho ahamba njani ephalamente ngenxa yokuthi ke thina singama-politicians njalo sikhethwe ngabantu simele abantu isikhathi esiningi lapho kufanele sinikwe lawo ma-allowances sigcina sisebenzisa ezethu imali silethemba lokuthi azakuba khona ama-allowance kodwa osokusenza ukuthi abantu bakhulumeke ukuthi hawu nanko phela i-term sisiyaphela i-5 years sisiyakwana sokusungakatholi la ma-allowance kuswelakalani ukuthi sithole kumbe lowo muntu athole lawo ma-allowance ngoba ungakukhohlwa phela ukuthi-ke khathesi abantu kule ndingeko kulokukhangelela-ke okuningi ukuthi sokuzabuya phela amakhampeni lo oyabe funa mhlawumbe ukubuyela kumbe oyabe sebenze kuhle labantu uyabe fanele ukuthi-ke abesesebenzisa kumbe abe lokuncane ukuthi abesehamba ayevuselela kulokho kumbe ayengezelela kulokho kade kwenza ukusebenza labantu kugcina-ke kusiba nzima kulabo abangasobo ba-businessmen ukuthi basebenze kuhle ngenxa ukuthi imali zabo okufanele ngabazinikwa ngabazinikwanga